Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyabonga Jonga, kanti emiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 15 kuLwezi 2022 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabobaba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla le-CCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Ukhona okuningi okubonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqhula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukaMongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le High Court namhla livumele amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alichumilane 14 ukuba hlawule isibambiso sebail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-Triple-Sila avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000, umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapolisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele izengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala ubemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela enyathime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-CCC bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalichumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigations had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yasenyatsine eke yaba lomsindo ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Oscarlos Gift Siziba okubandla le-CCC uthi akuba mangalisi ukwenziwe lamhla ngumthethwandaba.
Thina ngabantu abanjengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana kufanele sihloniphe ke ama-institutions elizwe, noma ke silokuzungeza lokungasukiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhlonipha. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Sikhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Uhulumeni kangenele kwemakhothi, amakhothi azidecide, amakhothi azenzele isinqumo zabasithethele yokubona kufanele. So amboni ukuthi ekuceneni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethi uhulumende niyesethenga baphiwe ibheli nawuthi kulekuyizethekele. amanga lawo asoqiniso lelo.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo. Yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe.
Isikhulumeli sebandla le-TRC uNkosazana Fadzai Maere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail. USikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela. Lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail. Ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine. Kusenjalo umdeni kaMuyi uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ezanu-PF uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze azebamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukankosikazi Ali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwaleBrithani Commonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngowaye ngumongameli uMuyi Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli lizakwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo loluntu, intatheli izindaba ezifana nomnumzana Hopo Chingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelelwe ukuhlolisisa isimo sezemithetho, ukukhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachathoza kakhulu leZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBrithani laso fanele namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxe lequla leli umnumzana Musakika okunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
Zimbabwe Human Rights Forum chasangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat.
NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum sihlangane labo abe-Commonwealth sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibisele ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi sixoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change zaphu lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi baza kwethula imbiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana Joe Jaramba umsekeli kababhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphathintambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlaziya ngomumo olapha bebengabantu akade bevele sebele njongo ukubuyela, ngibonani sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lwezembangazwe lokunye okuningi esikusolayo, kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo usukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiswa eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli zindaba ziyabotshwa, intatheli zindaba ziyachaywa, intatheli zindaba ziyahlukuluzwa. Aba opposition ephikisayo alawo amalungelo ukuthi benze ama rallies abo, bathola ukuthi ama politicians abo yiwo abotshwayo, abeqembu elibusayo eZANU-PF abakhanga bengabotshwa, lo abephule imithetho. So yizo izinto iCommonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengezela Gumbo okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Nxathi ngakhayela amazwe aphakathi kuCommonwealth yayi-Africa, uba kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni alawo ekukhompeya leZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena iCommonwealth ngoba kulamanye amazwe aphakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
EleZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe, libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso yeCommonwealth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni, libutho. Izimota zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017. Kwathi mhla ka-15 emadabu kakusa, owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho lase lidilize uhulumende kaMgabe ngoba wayesehluleka umsebenzi, kanti laye uMgabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla ze-ZANU-PF eziningi ezigoqela umnumzana Jonathan Moyo loSavior Kasukwere babaleka baya kwele South Africa, kwathi abanye abafana lomnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi Mnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMgabe. Umtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo-Kansila we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu.
Sesenzise iminyaka emihlanu singene eGehenna, sithi siphuma embizeni lamanzi abilayo kaMgabe singene eGehenna likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni yibo bona ngesikhathi sikaMgabe kwaba wesi, lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMgabe ethuma isinkwasa sokuthengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskithi ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube-$75, $80 khona ngale, isinkwaso sokudola-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$60. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyaka nale emihlanu siyayenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulakungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Labantu bahlupheka, kathesi abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibo kuhambe isikhathi sikaMgabe kwaba negugurawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayizamara banyamalala, ophatheke nabanyama banyamalala kuze kwelamhlanje ukhenikala wabulawa. Lakhathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Nampa abavaleli abantu benyathini abesisungiza bekwekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa ummeli wedala lephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenzisa inyanga ezimbili bengaphiwa imali yesibambiso bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Ikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
Umnumzana Edwin Dlovu, ukansila webandla le-CCC wobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Abantu abaneqiniso abatsho njalo abathi bona umgabe ababonti wakhithelwane. Abantu bonke akunamuntu owayesevele efuna umgabe ngalesami sikhathi. Wonke umuntu wayengakamfuna umgabe khona pha. Ngitsho le phathini kwi-ZANU-PF abantu bathi befisa ukuthi umgabe ngabe uyaphuma. Yiko kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwakukhanya kwaphuma egcekeni ukuthi nabantu bonke amabandla azombuthazo atshiyeneyo amanyana kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukushuswa kwamgabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomo ukuthi umumo lowo wona umgabe wayevele esekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umkakhe niwayeselawula izinto umgabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesami sikhathi kwakungcono kulalapha kathesi kodwa khangela phela Nkomo kathesi kulokuthula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kubi ngokhulume wawuthalaza kathesi bazikhulumela bachothoze uhulumendeni ngendlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo. Angibalele khonapha kwi-studio thina sinje mina nzake ngize siyakhuluma sonke silabezana phiya banza benza umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilale nabantu be-opposition laba bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu lathi kodwa sisethi kuyamukela ukuthi hayi vele ngabantu abagangileyo laba bantu abanye ukathi umuntu othethisa umuntu ongomongameli yabamthethiselani vele mongame indawo ungasoli into lapha ayenze khona kubi
umongameli. Umnumzana Believe Gawule, ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokhu. Umnumzana Abiy Ahmed, umkhokheli wakwele Ethiopia, uthi uzimisele ukukhumisana umlotha lamalwe cacha asesigabeni se-Tigray. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukwele Indonesia emhlanganweni we-G20. Kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo, umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments.
Sisebenzisa ama-business consultants, siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi ale emile eqhubeke siya phambili. Lokuthi-ke njengoba sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumakhethi ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani, yikho lapho singena khona thina sesisiza ngokubonisana nabantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela esifaneleyo kulokhu siyabe sikufundisiwe. So siyabe sifundisa kulabo abanikazi bamabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza konke kusemthethweni.
Akusiqhathele okunye okwangikhona elibachathekela khona.
Okunye kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila esiyithi yi-global market, okokuthi uyayenzela abantu imisebenzi izini abantu abaphesheya kwamazwe ubayenzela wona lapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-internet uku-advertise siyabalungisela ama-website. Kodwa ekuqaleni before sifike lapho kule zinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani, kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili. So sikhala sibafundise lapho sibabonise ukuthi no ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-BCD izinto okumele ukuthi uzozenza ukuze ibhizinisi yakho liqhubeke lisiya phambili. Then ma sifika phambili siqeda ukurejista also siyabafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama-returns, abhadala njani ama-tax abo ku-government, izinto ezinjalo nokuthi abantu kube lamaphepha afaneleyo wale tuwa woni sa lukala tewa wuti munda wuti tizi sila mapepa apele leo wonto wenze la wuti anga zo tuwela izo mpamba nisa lo kumchugu meze sile zile wazi
ni basa ulisa malini njalo abandu wakutola njani
insa wana basa wana abandu shokusia mwuti kuna mapakete apele leo wila isi ya kesi watu na mapili pakete ye wuti siya nisi zo wuboni sana na hawa si konsauta na from a red station and before the new red station hafutu isi ze siyako si sereza so wazotolo kutu kupakete njalo abandu lago soa
Umnumzana Birthwell Kabo, ngumqondisi wenkampani ye Birthwell Investments, ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathebeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimu abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Spanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidale umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcikeza yonke yokwenziweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela ke evalweni ngenxa yokwenziwa ke inkampani le.
Igoldi leli baligezisa ngama-chemicals awo, ama-mercury lala ematheka kula ama-differences. Asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayi sabe gezisa ini igodi leli njalo begezisa imicuri leyo ingena khonapha emfuleni ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season nanzelela ukuthi ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi ihambe indawana yonke yomfula iziyegcina kubo-west kusiya khona lokubo Limpopo okungangokuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiya kuthela kuLimpopo ziyokufa nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years. Singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya nezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenziwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Kufanele isizwe ubuhlungu ngoba azange saziswe ngokuya kwabantu laba. Sabona abantu sebekhona nje sebezinzela abakwenzayo. Asiyiboni tiyanga.
Umnumzana Jamatanda Piri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa inkampani yeNsiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abomvu.
Sesikhale saze sathula izinyembezi sibona ukuthi akulanto encajani ngoba amaChina nangancane umnaphambani sebengabesithathu wabuya abanye bazama ukuxosha kwabuya enye itimu yasebenza la yahamba kathesi sibiseni abanye futhi obhunje ukubona le mfuleni ukuthi sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni kuzasiqhubeleke. Khangela even khonapha esime khona yalibona le ligodi waqhamukela inkomo khonapha zayiphandi sidodi.
Onkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba usobala ukuthi inkokheli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina, kunabantu inkokheli ezigangileyo. Singakubiza sithi iganga ngoba ekugangeni akule elinye ibala esingasubstitute ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadla bangasuthi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifida abantu ababo, bayathatha amaChina la bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akulamuntu ozabenza ulutho. akumele ama China ahambe.
Umnumzana Zedwe Ncube owathathelwa amasimu wathina iphanyeka udaba lakhe ke ku High Court kobulawayo.
Ngingazama ukuthatha indaba le ukuthi ngiyise High Court. High Court ngakhamba 5 times. Kwaba le percentage abathi hayi wona kanti uvele indawo ngeyakho le ukhona esingabonela khona.
Isikhulumeli sebandla elibusela leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo laye ke uthi ke ama China kumele alandele isivumelwano abasenza lo hulumende.
Uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi, labo abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu, impilo yezifuyo, impilo yezinyamazana nabantu abaphila ngezifula zolezi.
Umlisa wephikelela kwathi umnumzana Captain Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yensiza mining company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sokuxabanise izakhamizi.
Sinamachina, sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ubugebengu, sinabantu ababuya abathengisa imizimba around. Satshelwa thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba bazolungisa la okwakugibhe khona abotshekitsha babegibhe khona imigodigodi, so bona bazo gebha leya migodi labo sokuyela khona izinkomo, so kuthiwa bazogebha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo.
Isigodlo someli welizwe lechina eZimbabwe uthe umsazulu awuqondise imibuzo yakuhulumende weZimbabwe. Inkokheli yomdabu ensiza ebalisa usobhu abalisa lomeli walindawo edale lephalamende lezisebenzi kahulumende kuhlanganisela usikomiji balile wokhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Umfula wonsiza mude okwamagama njalo kulapha izakhamizi zensiza lakwezinye indawo ezikha khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo, njalo sithi cabangela ukuthi amanzi la aseleshefu ngengcekeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni. Abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besele bavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba. Ngime le-Studio 7 ngapha ePhilaphusi Nsiza District, igama langu Ezra Jesus Bani.
Umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lo Nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele unganikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele, but ukuthi umithi sombane umfana wakhona wathi kakwazi. So ngasenza ukuthi hayi kungcono ngimgcine kunjalo ngingatholi ngimthingela kumbe impopothela, sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngasengimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya ePhilaphusi nasuka khona ngale esevuvuka inyeka kanti i-B P labelaye ngathi kobulawayo ngazothola ivocha wahamba endlilika zekliniki ekliniki bamtransfera to impilo baselethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazangaye kulebha kodwa wazangaye kulebha sewazilebha
khonapho ubeselenyanga ezingaki ezithu
lo kumele abelethe mhlaka 20 November basebeopaletha mhlaka 1 bathi i-CP singalimaza abantwana or ilimazi mina, so baselesithi i-base option ukuthi bangi-operate ngatho nibemele isikhathi sakhe sokukhe. Wase-operatewa-ke wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale esempilo wazothela ebhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi dokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle azange le nkinga le ngoba lakazange abambe ikhanda kumbisise kubuhlungu hhayi but bezelele ngabha ngalokho ntambama njeyabulezi nakasavaleke ukuphela umoya no way angathi wahamba njani yopapa samthatha samfa imoteni sahamba naye empilo singena egedini lempilo kumela wabele mina kwabantu azaalibuthumele
manje bahlola yini odokotela esetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesithi umuntu akhathele kahle babona ngoba babhala isihlahla manje ukuthi ngiyasithi understand kahle kahle ngiyasithi understand kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi selusizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana ke banjani, ngaba yini?
Namankazana, abantwana bazithilele ngamankazana.
Ulabani abantwana?
Sibonga. Nilayo SITS khathese bendaba yokuphela ngayo SITS khathese mnani la.
Kuyini usizo abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba bathi uchago wathamba athengele inani wani yabantwana.
Lo Nkosazana Precious Msimanga, umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele. Siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla e-CCC atheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Iqula le-Commonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami nguGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.